Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkhwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezithulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-corona yaqalisa sesithe 2 years isilayo, mina bekunzima kakhulu kodwa sengigcine ngisiya emsebenzini wezandla. Sengibhekha amakhekhe, ngiyenzele idepho yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Umkhosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyanga yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhangele engifisayo ukuthola umsebenzi, umsebenzi wokuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba sihlala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona lo elizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo. Njalo uthi ulesifiso sokuthola umendo.
Bengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadida kancane ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bemfisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, thola ukuthi sifuye ngikhona siyathola indlunzu. Ndalesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithola umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingantshiya sijike.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha angikwazi ukunyukela ndlela lo umkhuhlane lo we-corona lo hayi azange vele sivirisa kukhanyela vele ukuqalisa nokuqalisa kuthi 18-20 days thina savira sayala sisebenza sasuka irenki salayitshela ezindle njengoba ubonile izimoto zimile khona lami ngithola ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma ke bevele kusehlule but khona kukhona engilakho.
Abanye bathi iphupha abalabo yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi nguna-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalo nyanga ngiyafisa ukuthi sithuthuke sitshintshe konke sibe lokutshintsha noma kuka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa icurrency yethu naleyo nothi ukuthi siloko sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,017 eZimbabwe kusukela ngombimbito nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela isitudio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.